Kuyamangalisa ukuthi ubone ilizwe le-America libuya lingenela endaweni zethu ngapha ngendlela enjalo. Ngoba mina bengibona engazathi lokhu sokufanana nokuthi kona usungena emzini womuntu, ngoba wena mhlawumbe uzibona uneziqwanga ezokuthi uyakwazi ukungena lapho ofuna khona. Kukanti akumelanga kube yinto enjalo. Mina bengiqabanga kona babekhangele izinto ababezikhangele ezingakho lokho komhlabathi lokunye lokho. Kodwa nasebezekhata njengokuthi kona kati selethethe unkosikazi katadileli nomntwana kamongameli babafaka khonapho. Lakela nepho abafuna ukujeyisa kuyini njalo kunceda ngani kusiza njani njengelizwe leZimbabwe. Sokutshengisa nje ukuthi hayi abantu nje abafuna ukujengisela iziqhwala zabo phezu kwabanye abantu.
IMelika Baba Juma ithi abantu laba baphatheka kumisebenzi yenkohlakalo yikho nje befakwe kuzijeziso lezi, ikakhulu kuthiwa badlelana lobaba uTagwirei. IMelika ethi ngumuntu okhohlakeleyo kakhulu.
Umnumzane uTagwirei siye sambona yabona ebekugraduation ceremony esolosi university echasisa uhamba wathi kabani bana yakuqala njani njalo ngowapha umnyaka ngangake phambanisi yabona wathi ngo-2001 ne-2003 ekhula waze wafaka indlu yakhe wathengisa indlu yakhe ukuthi akhulisele ibhizinisi yakhe wakhuliseya phambili. Mina bengicabanga ukuthi kona abantu abanjenge-America ekhuluma nge-democracy njalo lokuthi umuntu nxa etshawona uwomile uqala ahanjiswe emthethwandaba andibana ukuthi yosuka yiwomile but umuntu uyaphiisa ukuthi na ahlale kuhle phambi komthethwandaba. So bona nami ngiyakhuluma ngokuthi bona eTagwirei yabona labo unkosikazi wakhe labo bayenza i-corruption eyinto esayisingakayiboni thina laba ngoba izini ama-courts ethu asiye zotawule ekhona esiyayo yamtraya agenezi yambamba ukuyenze ulutho olubi.
Ungathi izijeziso lezi ukwengezwa kwazo kutshiya imizamo yeZimbabwe leMelika zokuthi zivuselele ubudlelwano ingaphi?
Uyalimaza kakhulu sibili ngoba andiyabona umongameli welizwe uthethe isinqumo sokuthi kona iZimbabwe izaba ngumngami wamazwe wonke, ayifuni ukuthi ibe nesuka ngitsho lasinye. Yikho ubona ethethe uhlelo lalolo lokuthi kona engage and re-engage. Xa ngithi engage sithi abanye mhlawumbe bethi ngazami nabo sidinge ubudlelwano nabo. I-re-engagement ilabo ebevele sizalana nabo kodwa sakuthola sesingasazamani sokufuna ukuthi sibuyele bakithi mayoyo asikhumeni umlotha sibuyele sisizwane njalo njengakhulumile siyenza makuqala. Manje pho laba sebetshengisa-ke bebona sithi ngesingizi i-big brother mentality yokukhuluma nje yibhuli inolobonobona nje ukuthi kona ufuna ukuhlukumeza njeukuthi utshengisele kona wena ulamandla ukuthi ungayenza ngitsho layo yona yini oyithandayo.